Isinqumo sokuthi liphikise lolu daba kumbe lingaluphikisi likhangelela ukuphuma laso nini?
Hayi, sizabe silitshela kodwa amanangaza sizabe sesibone ukuthi sihambise yini indaba siyikhweze yini phambili inkantolo yaphezulu e-Supreme Court. Ngoba thina sithilisana nokubona kukaJustice Chitapi ukuthi yena uthi hhayi akuzicelanga lutho ngoba nxa kuthe amalanga ebeyi-14 sesetshintshiwaba ngamathathu. Sokusho ukuthi sekutshintshile umthetho wokuthi thina nxa utshintshile sokusho ukuthi i-constitution ekushoyo ukuthi nxa lingaguqula umthetho o-electoral act kumbe ama-electoral laws noma ani thina seyaze kumele engasasebenzi nxa kuyithi ilanga lokhetho sokuqanjiwe futhi ukuthi umthetho lo olethwe i-SI-148 kumele usebenza siwufikise ukuthi wona awusebenzi kumbe awufakanga ekusemthethweni kodwa thina sithi kumele usebenze ekhethweni oluzayo hatsho luka-2023.
Sibone lisiya emthethwandaba lifuna ubaba uKasukwere avunyelwe ukuncintisa langaphumeleli kulolu daba. Kathesi libuyelile enkantolo lifuna ukuthi inguquko efakwe kumthetho wezokhetho ilahlwe galiphumelelanga njalo. Abanye bathi kulezo mbusazwe phakathi, lina njengamagqweda kaKasukwere lilubona njani lolu daba?
Thina siyabe silokhu siphikisa nje noma sibone ukuthi iy'nkantolo zethu zilokhu zigqoka okungayisikho zikhuluma zibona ukuthi hhayi ubaba uKasukwere kamela ngabe khona ekhethweni kodwa thina siyabe sibone ukuthi hhayi lokhu bayakusho nje kodwa lo olethi udaba lakhe umavumangana sazangane lisa ukuthi athengise sibili ukuthi upresidenti uKasukwere ube ngekho lapha eZimbabwe okwenyanga ezidlula 18 zilandelana. Njalo nje sibona ukuthi amakhethethu la ukugqekwa kwabo kumbe ukukhangela kwabo izindaba lezi ezibuya phambi kwazo ayisikho sibili okumele bakwenze. Ungani ngabe kunokuthi kulokwesaba phakathi kumbe ungani kulalabo abaphezu kwabo abangani bayangenela iy'ndaba zakhona ngoba sabona ukuthi umthetho sibili awusalandelwa sekungani kwenzela ukuthi nje kule minye phakathi lapha emaseni nangaka ngani kafuni sibili ukubona ukuthizenzo zakasukwere lapha ekhona ekhethweni ngoba ngani yesaba ukuthi zanisele iy'ndaba zakhe. Sibona njalo ukuthi lokhu noma sisiya phambili sabe sokhu lokhu esiyicelayo ngoba udaba lolu alukhangela ngendlela efanele.